bese kukhamasela kakhulu izindlanga zobuya progressive zezindlu zezoshini ukuthi abantu abayisibakhetha ukuthi baye parliament bangafika eparlamente kababumbe umthetho oza kwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi i-ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yiko kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota kumbe behluleke ukuyabhalisa ukuvota. Kula amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani kakuhle ukukhepthwe ukuthi lo uzethe isithupha automatically uzethi bayi-registered voter. Yiko ke sikukhandaselayo lokhu sinhlani.
Niyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kwinhlanganiso yezizimeleni bayakwazi ukuthi bayengani?
Ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki. Uhulumende ke uqhathile abantu abavela kuzingatsha ezijeniyo zikahulumende ukuthi babhodabhoda bagcwala igama loo nto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayibhalisa ngelanga elithile ikakhulu nxa kuyukuthi ilanga lakhona liseduzane yikho hamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sukumeni ngobuningi siyebhalisa. So kuyibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayibhalisa ngobuningi. Njalo ke siyakunanzela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba akukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini. So siyakhuthaza ke abantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo. Nxa ungumuntu ulalele kathesi hambe ebhalise ukuvota ukuthi uvota yalephi ibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani.
Kulo hlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo?
Themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona. Themba labantu bona laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha. Kwenzakala concurrently esingathi kwenzakala kanye kanye thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha. So yikho ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyane ngoba asiyo ndawo yodwa lapho okuthathwa khona. Kufana nanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kula bantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khonapho okuthathwa khona kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa nazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp. Abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp ngiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp. Le misakazo yamaredio iyakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise. Asisukumeni siyethatha izithupha, asisukumeni siyebhalisa ukuvota.